Umbuthano lo uhlanganise abantu abavela kumabandla ezombusazwe lawezokholo ehlukeneyo kanye lozulu nje jikelele. Abaningi abakhulume kulombuthano baveze ukudana okukhulu ngokufa kukaTsvangirai besithi usebenze kanzima kumzabalazo wokudinga iZimbabwe entsha elombuso okhululekileyo ehlonipha njalo amalungelo oluntu. Umkhokheli weMDC uMnumzana Walshman Ncube uchaze uTsvangirai njengeqhawe ebelikhathalela abanye abantu nxa besebunzimeni lanxa laye ebesesimeni esibi. Uthe wazibonela lokhu ngesikhathi bebotshiwe bonke.
Bamkhipha for more than a week. But he was not worried about himself. What did I find that he think that wawuzukuthi mina ngingathi ngidani? And that's how selfless he was.
Abanye bathi kulusizi ukuthi inkulungwane zabantu ebezimthanda uTsvangirai kazisoze zenelise ukuyambeka ngolwesibili eBuhera. Nangu unkosikazi Sibongi inkosi Sibanda.
Mina ngibona ukuthi ngabe kunikwe at least loba 1 week phakathi okwenzela ukuthi bonke abalesifiso sokuthi bamkhale njengebulawayo biyi-stronghold yakhe.
Omunye njalo obesemkhosini wakobulawayo lo unkosikazi Helen Mpofu ufananise uTsvangirai lomuyi uJoshua Nkomo. Ngalokho uThebe kumele isidumbu sakhe zihanjiswe kuzo zonke izabelo uZulu emvalelise.
Kade kukuhle kakhulu ukuthi njengomuntu owasiza abantu lapha wakhulula abantu beZimbabwe during iGNU bekufuze njengomuntu ohloniphekayo abhode ngama provinces evalelisa.
Osakhulayo uMnumzana Phasho Sibanda yena uthi balahlekelwe ngempela njengebandla.
Njengabafundi sithi yena wasintroducer entune sithi inkululeko yemfundo ebizwa ukuthi academic freedom.
Ilunga ledale lephalamende elimela iMakhandeni uMnumzana Dingilizwe Chuma laye uvumelane labaningi esithi bekumele umuyi abuye kobulawayo ngoba kuyiyo indawo lapho abethandwa kakhulu khona.
Njenge national leader umkhokheli wabantu ole democracy bekuswelakala ukuthi maybe umzimba wakhe ubuye kobulawayo ngoba yi-stronghold yakhe.
Laloba inkonzo le ibihlanganise abantu abathiyeneyo isimanga ukuthi bekungela zicukuthwane zezanu PF ebezikhona. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku. Yeah.